Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa indawo zeSouth Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje, zithola igunya lokuthi ziyahlukumeza abantu bokuza eSouth Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi omela isigaba seSouthern eHarare engwebandla le-MDCT, umnumzana Peter Moyo, uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena lo Jesu bayiqhakezela bathaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena ngiyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo, umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abomantshingelane awe security. UMalema uthi uza kwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwezenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo, zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli izindaba esebenza kwele South Africa, uSimbarashe Nembaware.
Okuhlungu lapha yikuthi abezopolitiki basebenzisa indaba yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uWayman Mashaba exotsha u-DA esiyabumba iqembu lakhe i-Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwama-council yaqala indaba yani yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amamalawenzi asebenza ngapi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokho akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ke nxa inzalo South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza eSouth Africa. And ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kuqhakeka kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. Amandiya asabantu bokuza abelungu hayi asonto bokuza abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka iGovernment of Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners iswa amaZimbabwe inikise barenyele ama-permit lana amahhala okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitics abo kungani amaZimbabwe zaseSouth Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreigner owagcinile azawanikela amavisa amahhala wonke be-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu abamaviza lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oyemini bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma ngendaba zalezo, impumela yokuthi uzaba ne-xenophobia and ku-xenophobia siwawona amapholisa nje abemile evukele sokugqekezwa ezitolo ezirana ngama-foreigners amaPakistani, amaNigerians usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkosi.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouth Atone edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangele lele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MDC Alliance hathi ele-MDCT, ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare South Atone Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa Jesus Christ langena eJerusalem abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi. Hayi donki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo, lepikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzele abantu abami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana le donki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu ukhangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Atone ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi, izinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokhu kulomba bantu sesingena khona apho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ongumuntu weMDC T engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter Gazinuka amakhwapha lamajahala athi sesaba ukungena kuma by election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa
Ayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amavi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungaso umkhokheli mina uqinisile inxa yesithi khona ngangena lebizo leMDC Alliance it's very true lanamhla lokho ngikhona ngilokho ngikuya eMDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yime ngivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga kuMDC Alliance ngiphumanga kuMDCT ngiloko ngiyikholo lokho nokwengayikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi kona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambena singuNkulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo2023 asazi kumbe sebona yase profit kakhulu ukuthi kona hayi ngo2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time nga ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphephe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesi abantu baya kuma by-elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu baba yizithutha abazange bakhangele ipolitics abazange ba-read ipolitics so mina lokho akukhulumayo umfowethu hayi yekelani azikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hayi lokho hayi angiyenzi ngumfowethu wethu angimthethisi hayi angikhulume okubi ngaye hayi umuntu nje emhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hayi angikhulume okubi ngaye efananisa lamadonki lokho hayi ngumbono wakhe right ufuza achaba nge njengakhonoko okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezinto zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angila imali engiyiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi iSouthwadon imi njani sengenzile i-development enye emangalisayo uSouthwadon eSouthwadon nga ilandela kuhle ayisimi isiduta mina abantu bazazikhethela abakufunayo Nxa befuna umuntu ozabuya ngene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina kuli constituency ofuze yabuye ufuze aqine ayikona uphonga umana ebuya nje ecanga ukuthi it's a walkover ayikwenzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency leyi banjiwe yini utsha madegudegu ngiyabonga kakhulu hayi ubelela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu
asambeni madoda siyovota
asambeni
Kwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi umanisipala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu, kodwa umanisipala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usiphendule kubi uhulumende weLemelika ngemva kokuba isigodlo someli weLemelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwamabhayi elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luzakuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Okwamanje singilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngoyena siyalubingelela noMrs Dube nabomadube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure inamba engiyisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngiyemsebenzini, kodwa ngithi kini hayi, ibona i-prediction yami iyangichitha. Bengizama ukunqamekela amakhalenda nama-ball point, hayi kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana, ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omutsha, singabonga mani philile, thina siyaphila. Hayi siyalibingelela, besilihlola nje, akube kuhle kini. Ibingelela abantwana,
ngiyabingelela ku-studio 7. Igama lami ngu-Elincube, ngikudombodema resettlement. Ngizwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kangikwazi mina vele ukuthi kubhaliswa ngaphi. Kakukho lapho kubhaliswa khona. Ngizwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise. Ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabanalwazi ukuthi kungavoti kwabo, ukungabhalisi kwabo kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa kula ndawo lapha okubhaliswa khona siyacela ukuthi kazifakwe izindawo, siyabhalisa.
Sikanibona kanjani, bonani bantu bangithi linjani ngezindawo ngezindawo? Mina ngimangazwa yilo muntu wezanu-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa ebhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engingakwaziyo ukuthi abantu labana bona bakulawa okusemthethweni yini ma engabe ekhupha igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engamapha kwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala eBhalaka ezizisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kanti kwenzakalani ngomnankakho yilokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa kiqiniso labana abantu labana imphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba lamandla, bazoba lamandla abantu la basezovulwela, usezoqalekiswa umnankakho, zizoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babona ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayala ukuxolisa. Bazama kabantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandeleni, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imphefumulo yabantu abana iminingi kakhulu elele laphana, bonke basezovuka bezilwele, uzoqalekiswa umnankakho ngalento yakhe ayiyenzayo le, ezebele isipindi sokulandelela lo muntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esamzwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kubuyahlonishwa, indawo yeBhalakwe le kubuyahlonishwa kakhulu.
Hayi siyalibingelela nini bonke bantu kamini Nkomo nani nonke bantu weStudio 7 bantu bakithi. Ah savelele emhlabeni, savelelwa izani lokhu itiyawini, ukuyina kwayiyenzani, itholani nehameni yezi 40 years now kathi sikhuluma ngamatshe esikhumbuzwayo kuzayo. Sengicela ke sibangilizwe, sibangilizwa kutsho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni, sibangilizwe. Ayibhonga inkunzi sizwe, sibangilizwe. Cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi esizwe, siyakucela mtakanyongolo, siyakucela abantu bakithi. Hayi abantu bayachabantu, he sacha kwacha abantu eTanzania babulawa amahovete bedilena ukuthi kuyahlanganiswa. Sesifa sisebendethu namanje lakhona apha sike sitsha sithi sizama ukuthi abantu babebulathi sibafundise sihambe siphanda lapha lalapha sisaphandeki. Siyacela sidungamini Nkomo likelizwisise into lezi, likelizwe liye kuyo kudalwa yena lothu uzawina ewine engayenzi lutho ngicela undodala kwathi usimelani zela mzanga usimelani intatheli lokuthi awusimelani wakwakhupha enye into ukuthi vele kabawini ngamavoti abantu bawina ngamavoti abantu bangaphandle ayebethatha abantu besemazambike usimelani wakwakhulumela enye igama lapho mhlazana kuvotwa wathi heyi khangelani abantu abakhona abaphuma kulindlu encane engako enye libe liti liyawina hayi hayi singabe khuluma into yokudlala abantu besifa bethola nzima siyalicela ke lilungisa into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi bestudio 7 sakazi udaba olukhulunywa uJoseph Chuma ludaba olusukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezekile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwe lapho esikhona idudula yena ezokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into ekhulumayo kuthina ethi wona balibandla elilamalungelo abantu libandla elenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasizindane odwa nje zanu PF sifunde nzima sibhadala ischool fees namanje siqhetaka nezikolo ngenxa yebandla zanu PF liyenzeni for 40 years ibandla zanu PF nezitendi siyazithenga balwa obobo bethu balwa omali bethu betola impi ukuthi thule inkululeko eZimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo kuthese imali ephezulu sizothola nokwamahala eZimbabwe kobulawayo edrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe thi bathola izinto mahala baphiwe izitendi mahala thina eZimbabwe ilizwe lalelwa obobo bethu baempini belela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje kuliboshiwe izanu PF hayi sikhathini izanu PF Joseph Chuma thiyani ukukhulumela ngaziyela bogawuli thiyani isihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphasi kwezanu PF sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezanu PF izitulo nani libanika izinto ezihlukene thina lingasinikezi kuye ngabantu besindebelele ihlukumezekile ezanu PF sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani mahlala ezulu sanibonani bantu balandeli be-VOA yeah I'm saying this with much anger. Usharamba is a spokesperson in Zanu. He has no right to speak with emotions. Phezu kwalokho abakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwa ikudelela abantu kuyani basidelela thina amaNdebele kusukela bona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amaNdebele ngokubisela back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlaba ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong yikusidelela amaNdebele komdlalo balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi that's very wrong actually I hate it actually no salakhilekelwa izihlobo zethu thina sizibuhlungu but he speaks like that ufuna ukwethusela ubani uSharamba
livuka njani kustudio 7 hayi thina siyavuka akulalutholobi bakithi ama-messages lawa liyafowadayo okukhulunywa ngokuthi sokubotshwa abantu sebexotshwa amanye ama-messages ana lawo bakithi liyananzelele izinto ezindala njalo ezinye izinto into ezingekhoyo abanye basekhaya bahlakaniphela eceleni yazi uhlakaniphela iganga nalokho ukuthi ufuna uhlale uthethe usabantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekelelini ukufowada lezi zinto ezingenangqondo singabantu siyatshayisa khonokana abantu basazotshaya betshayelwa khonokuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka ihaba sesesenza ngathi kuthiwe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le esebiyenza ngakhona izolo bengisetharifanteni ngihambile bhoda kakhulu I saw nothing into engiyibonile umunye ubafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe ebothelwe into zakazenzayo ezingeke emthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikitsha khona bemphosa ngamathe bethe kahambe kimi uyaganga so khona lokuyana akuthi ukuthi sokuyikhona loku linethele kufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromote asizamenini ukuthi ule data enough uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani bona ni studio omuhle studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu izihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngomsebenza wenza ukulwisana lenketha bechabi lokulwisana lalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelihlo baba ukukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha bechabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuni Zimbabwe yiwani so labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadlimbiba abobani banjani banjani hayi siyacela abasakazi baka studio 7 futhi ama audios anjalo lingawafaki ngoba thina asifuni inketha bechabi ukuthi ungumtonga ungumdebele ungumbani ungumshona utheni umkhalanga akusebenzi kodwa okuqhakathekile ukuthi sonke singabantu. Oqakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo. Hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngomshona udlimbeba ubani utheni. Phendula iaudio yondodo wayekhuluma. Sithi yabantu badlimbeba akusebenzi lokho okudlimbeba. Sicela ukuthi khulumele into iyiyo. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiChina selikhuze abenhlanganiso yeTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane. Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso owenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimoda ngoba imoda ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komtshina ohlola izimoda legciwane le-coronavirus. Kwezemelika, udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-inthanethi besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile legciwane le-coronavirus. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Jabu Nyathi saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babathandi kanye labalaleli be-Studio 7. Mina ngiseSeattle, eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka. Kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena, inani labantu asebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku. Badlula inkulungwane ezinhlanu ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni sase King County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Hathi lapho besingakabhekani lohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile esatholakale ezitolo baphange bayethenga, uthole amashelf esikhamisile nje. Kodwa hhayi, bokungakabi lehlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MTC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.